siyabonga Chris Lomavela se le tshana njani mthwakazo muhle siyalambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 ngohlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
leli zethu uncle divela ngabe sangena kulezi stage ukuthi isele izinto kaphele zonke unkomo wayethiwe uNkulunkulu wale ele blueprint ele design elizweleni uyabona ukuthi ngoba wesikhathi wayelapho konke uhulumende wayekhona omelele ukungena amukele umbuso alungise ilizwe aqhubeke ikhula lisuka siya phambili.
Indodana kamoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ngabe uyise wabusa iZimbabwe ngabe lilizwe elinodileyo ukwedlula ele South Africa.
Abanye abangabafana abanye bagcina sebengamatsotsi abanye bagcina sebesemajele ngenxa yokuthi akulalo akula msebenzi. Bagcina beqekisa ezindlini zabantu bejontsha besenza imisebenzi engalunganga.
Uhulumende sekhuthazwe ukuthi azinikele ekuqhubeni inhlelo eziqakathekisa impilo yabantwana kanye lamalungelo abo. Kwezemidlalo silempumela yemidlalo yenguqu eKhazlaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje kanye le Division 1. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Indodana kamoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ngabe uyise wabusa ngabe leZimbabwe lilizwe elinothileyo kakhulu ukwedlula le South Africa. Unkomo wethule amazwi la ilizwe likhangelelwe ukukhumbula umnumzana Joshua Nkomo ngolwesihlanu kuyona le iviki. Kubika unopumelelo moyo.
Indodana kaNkomo umnumzana Sibangilizwe Nkomo obona ngamalungiselelo omkhosi weJoshua Nkomo Liberators Day uthi umbuthano walonyaka uzaba mkhulu kodwa ngabe uyise wabusa iZimbabwe ngabe inothe okumangalisayo.
Leli lizwe dadewethu uncle divela ngabe sangena kulesi stage sokuthi sele izinto kaphele zonke unkomo wayethunywe nguNkulunkulu wakhe ele blueprint ele design yelizwe leli uyabona ukuthi ngoba kwesikhathi sempi wayelapho konke uhulumende wayekhona omelele ukungena amukele umbuso alungise ilizwe aqhubeke likhula lithuka liya phambili.
Unkomo ubike ukuba imali yelizwe yadlaliswa kubulawa abantu ngombhuqazo weGugurahundi kunye lezimpi zeMozambique leDRC lamanye amazwe ezazingenelwa iZimbabwe kulokwakha ilizwe.
Kwangena izimpi ezingasifanelanga uDRC kwangena eMozambique kwangena ngaphi ngaphi sangena izimpi imali yonke lana yachithekayo eyenza ukuthi ilizwe liwise umnotho wayo. Kanti-ke ngithemba ngileshuwa ukuthi ngabe umdala wayenikwe lelo thuba ngendlela ayelayelwe ngayo ngendlela ayezinzele ngayo ngabe sikhathana kakhulu.
Imbonyi kaZulu uDumisani Mhlanga yena uthi uyajabula ngamalungiselelo okukhumbula iqhawe ngoba iZimbabwe ilokuthula nguye njalo lababusayo babusa nje yimisebenzi kamuyi.
Amalungiselelo okuthakazelela ilanga likababonkomo aqakathekile kakhulu ngoba namhlanje kunje kuyiZimbabwe kungenxa kababa onkomo kukhona ukuthula. Loba sihlupheka siswele izimali kuswelakala imisebenzi kodwa kulokuthula kungenxa kaNkomo. Ilizwe limile ngenxa kaNkomo. Labanye ababusayo babusa ngenxa kaNkomo.
Osakhulayo uGodswill Jubane yena uthi uyamhlonipha kakhulu umuyi uFather Zimbabwe ngoba wazinikela impilo yakhe ukuba abatha njengaye babe lekusasa elihle.
Ngiyamhlonipha ubaba uNkomo nesenzo sakhe esihle kangaka sokuzinikela ezinikeleni isizwe sakithi nathi thina abantu abamnyama. Ngakho ke nathi njengabantu abatsha sizinethemba ukuba sizayimlandela emanyathelweni akhe.
Owalwa impi ephansi kwezipra umnumzana John Nkala wevokola einsiza uma ekhuluma ngomuyi unkomo uhlengezelisa inyembezi ethi ngeke wafa wamkhohlwa. Uyamkhohlwa mhlawumbe laye esefile inyama.
Ah, kuvele incanga ngamkhumbula ngiyangizwa ngani kuthiwa ngiphela lo moya ngoba sasalegameni lokufana liphesa lokhu esegameni. Kutela nga sesibuya ngapha asafuka salahleli ganga kwatuhamba lephiwa ngizaphi umsebenzi dumaza ngafuka kubona midiya botwana agcina ngazi kula abaholayo mna sangiholi angayiholi imali yangkhona kodwa ngaveda kodwa imali yangkhona ayiphumi.
Umuyi unkomo wazalwa ngonhlangula 17, 1918 esemukhwe wakhothama ngontulikazi 4, 1999. Udume ngokuba ngubaba welizwe, yikho abantu bebembiza Father Zimbabwe ngoba wayengakhethi imhlobo njalo wazinikela ngempela ukukhulula ilizwe noma nje umbuso okhona manje wawusumzingela emini lebusuku. Waze wacina ekhumisana lawo umlotha kulotshwa isivumelwano sokumanyana eseUnity Accord ngomnyaka ka-1987 esebone uZulu weMandebeleni esethwele luklubhu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Kunjalo nje ngelanga abeZimbabwe abayabe bekhumbula khona uFather Zimbabwe kwele Botswana bazabe bethakazelela ukuzalwa kukamnumzana Seretse Khama, yena owaba ngomongameli wele Botswana wakuqala. Kubika uMartin Gwenya.
Ele Zimbabwe lizabe linanza ukhothama kwayesaziwa ngokuba ngubaba welizwe bembiza ngufather Zimbabwe uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo ohlonishwa kakhulu ngokulwela izibuse kanye lokuletha ukuthula esizweni semandebeleni ngesikhathi engena uhulumende omanyano lomongameli Robert Mugabe ngo-1987. Lokhu kwalandela ukulwisana komndeni ngemva kokuthatha uzibuse ngo-1980. Unkomo watsho namhla ka-1 Ntulikazi 1999. Ngokunjalo iBotswana izabe ihlonipha umongameli wayo wakuqala, yena wazalwa mhla ka-1 Ntulikazi 1921, watshona ngomnyaka ka-1980. WeBotswana wabona kufanele ukuthi ahloniphe uKhama ngokubeka ilanga lika-1 Ntulikazi njengekhefu lapho ukukhunjulwa impilo yakhe khona. IZimbabwe ayikanikezi okufanayo ngonkomo noma nje kusiba le micimbi enanzaleli langa. WeZimbabwe umzana Adrian Sibanda uthi amazwe omabili alobudlelwane ngakho kuzabe kuyisikhathi esihle sokukhumbula laba bobabili, njalo ekakhulu ukuthi iBotswana yakagcina unkomo ngesikhathi ebaleka ukungahlaliseki kwabakhona esabelweni semandebeleni. Kulandela uzibuse.
Ubaba unkomo lo mongameli wakuqala waseBotswana kube kungamadoda abehlonipheka ngemsebenzi abayenzile emazweni omabili. Ungakhangela njalo ubaba unkomo kwaba lesikhathi lapha akabalekela kweziBotswana ngesikhathi kulwiwa ezembangazwe. Lokhu kutshengisa njalo ukuthi nanxa iBotswana abanye bebengazi ukuthi yilo ilanga azalwa ngalo, kodwa amaZimbabwe nxa sekusiba iholiday kithi sithakazelela ilanga lokuzalwa komongameli wokuqala lapha, sibuyela athi sibakhumbuze ngokuthi lathi ngelanga lelo yikho lapha esalahlekelwa khona ngofather Zimbabwe.
Umnumzana Ndumiso Mhlanga yena uthi iZimbabwe layo kalandela umzekelo weBotswana ifake ilanga likamhla ka-1 Ntulikazi njengekhefu ukuze kutshengise njalo uhlonitshwe imisebenzi yakhe unkomo.
Kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuthi ilizwe leZimbabwe leBotswana sicelebrate ama-icons asidlwelayo ukuthi sithole uzibuse. Sikhangele umnumzana uSeretse Khama lo Joshua Mqhabo Nkomo, bonke sibacelebrate mhla ka-1 July lona lolu suku. Esikubona nje ukuqakathekile ukuthi ilanga leZimbabwe leli mhla ka-1 lalo kube iholiday njengalapha eBotswana ukuthi kuyiholiday bacelebrate uSeretse Khama.
Ngesikhathi abeZimbabwe kweleBotswana beyabe behlabe ikhefu ngolwesihlanu, abanye babehlanganiswa emandebeleni esibanye Cultural Society bazahlanela ukuzithokozisa eHavroni. Isikhulumisa lenhlanganiso uFortune Moyo uthi kababone kuqakathekile uthatha isikhathi ngaleli khefu bahlangane njengabantu besintwini.
Sikhangelele ukuthi mhla ka-1 July sibe lo mcimbi ozabuyisa bonke abantu beZimbabwe abesintwini ukuthi bazohlangana babe lesikhathi nje esihle, isikhathi esizagoqela ukuxoxa ngamasiko, okuxoxa ngokuncedisana, kungaba ngezezimfundo, kungaba ngezebusiness. Lezi izinto abantu bakithi ofica ukuthi okwamanje ngilolo lokuzenzela kwakhe enguye yedwa ele.
Uthi kulabanye abaselwe isikhathi eside bafika eBotswana abasendebeleni, ngakho oqathekile ukuthi bahlangane. Ilanga leli livulelwe wonke umuntu wesintwini esikolo seBoabap eHabroni, njalo kukhangelelwe ukuthi iningi litholwe ngabanceda ikakhulukeza amabhizimusi kanye lokuqhelisa ubudlelwano phakathi kwabantu bemandebeleni eBotswana. Inhlanganiso yesibane ibunjwe lonyaka, njalo kukhangelelwe ukuthi kube lo mcimbi omkhulu unyaka ungakapheli. Umoya uthi inhlanganiso yabo ayihlangene lezombusazwe. Yimi uMartin Ngwenya, ngisumele Studio 7 eHabroni kule Botswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende sekudazwe ukuthi aqhube inhlelo eziqhakathekisa impilo yabantwana kanye lamalungelo abo. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emkhosini wokunanza usuku oluqhakathekisa abantwana ezwekazi le-Africa olwe the Day of the African Child, owenzelwe endaweni eyaziwa ngelokuthi Belaphansi kuward 2 emzini we-Epworth oduzane leHarare, oqoqwe ngabe Justice for Children Trust JCT. Unkosikazi Michelle Kurawone yisakhamuzi se-Epworth obekhona emkhosini owenzelwe esikolo seThembwe Primary School. Yena ukhala ngokuthi bayaswela okokwenza abantwana, nanku besehluleka lokuya esikolo.
Abanye abangabafana, abanye bagcina sebengamatsotsi, abanye bagcina sebesemajele ngenxa yokuthi akula lokhu akula msebenzi. Bagcina sebegqekeza ezindlini zabantu, bejontsha besenza imisebenzi engalunganga.
Unkosikazi Nomalanga Ndlovu udabuka emaphisa ekhezi, walethwa ngumsebenzi eHarare ngesikhathi sesesipholiseni esehlala emzini we-Epworth. Unkosikazi Ndlovu uthi akayitholi imfundiso eyanelayo uzulu we-Epworth phezu kwengozi yokuya emacansini umuntu esesemncane, ikakhulu amantombazane asakhulayo.
Uthi noma bengase behambe emacansini labafana, kufana ukuthi bathole ukuze nabazohamba betshengisa befundisa abantwana, uthi babekwazi ukuthi uhambe emacansini lokuze kuzakubangela umkhuhlane omkhulu.
Wengeza ethi kunje lubhahile udubo lokwendiswa kwabantwana bebancane kubangelwa ibuyanga obutholakala emzini lo owe-Epworth. Indikimba yalonyaka kulo mkhosi owe-Day of the African Child, okulilanga elinanzwa minyaka yonke mhla ka-16 ngoMabasa, ibingethi Investing in Children and Youth for an Empowered Society and a Growing Economy in Order to Prevent Conflict and Crisis and Protect All Children's Rights. Ungenwe iziphathamandla zikahulumende ezivele kungatsha ezehlukeneyo ezisebenzelana labantwana, inhlanganiso ezisebenzelana loZulu, inkokheli yase-Epworth Local Board, abantwana bezikolo labekade beze ukuzalibazisa uZulu ngendlela ezehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umanyano wamasonto emhlabeni jikelele owe-World Council of Churches obulomhlangano kwele Norway sukhuthaze amasonto esiKristu ukuthi ahloniphe njalo alondoloze amalungelo abantwana. Umanyano lo wethule amazwi la ngemva kokwamukela ugwalo olulotshwe liqula lawo ngamanyathelo angathathwa ngamasonto ukuze amalungelo abantwana ahlonitshwe ngokugcweleyo. Umnumzana Masimba Kuchera, owe-United Church of Christ in Zimbabwe, ngomunye wabakhulume emhlanganweni lo. Ukuchera uveze ukuthi abantwana abaningi emhlabeni jikelele kabasayi esontweni ngenxa yezehlakalo ezimbi ezenzakala emasontweni. sixhume ukuchera kwele Norway wachasisa okunengi.
Besibuye lapha thina ukuthi sikhulume ngendaba ama child rights. So bengisenza presentation ngimelele World Council Commission engiyo ngendaba le ama principles and tools for child friendly churches. Sizama ukuthi sicebise ama church ukuthi ahloniphe amalungelo abantwana.
Abezisonto ungathi bawephula njani amalungelo abantwana?
Sizakhumbula ukuthi kule ndaba eziningi kakhulu ezabantu abensontweni, bangaba ngama-priest, bangaba ngabanye abahamba ensontweni, abadlwengula amankazana, abayephula ngendlela ezithiyathiyeneyo amalungelo abantwana. So sithi thina nxa sifuna ukuthi abantwana bethu kumbe bobhuti labo sisi bethu kumbe abana wethu babuye enkonzweni, kumele sibe le nkonzo sibili ezilobungane ebantwaneni. So yikho sisithi thina asibeni lama tools esingabalawo awokuthi abantwana baye befuna ukuthi bangene ku-Sunday school bahambe emachurch.
Wona amalungelo abantwana eZimbabwe ungathi aminjani?
Ngasikhangela amalungelo abantwana ahlonithwa ngendlela esingathi iyathabisa. Uzabona ukuthi abantwana bayachayiwa, abanye bangkhona bayalinyazwa, kulokudlwengulwa okukhulu okwabantwana khathesi esikubalayo emaphepheni. So siyabe sifuna ukuthi i-violence enjengaleyo ebantwaneni iphele. So ngoku ba le document elinjengaleyo siyabe silethembele ukuthi abakhulu abesontweni ezingama members awe World Council of Churches bazathatha i document le bahambe lalo kuma church abo, bakwanise ukuthi baqalise i program yokuthi sihloniphe lathi amalungelo abantwana ukuze abantwana bengabaleki ama church.
Umnumzana Masimba kuchera ngowe United Church of Christ in Zimbabwe, sixoxe laye ekwele Norway. Esigabeni sethu esikhangela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, lamhlanje uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lonkosazana Andile Mpofu. Umampofu uhlala eWashington State khonapha eMelika, njalo usanda thola isicoco sokuba intombi enhle ukwedlula zonke intombi ezidabuka eZimbabwe esemiZimbabwe USA. Umncintiswano lo uqhutshelwe eCalifornia ngenyanga edluleyo. Uqala ngokuchasisa ukuthi wangena njani kulo mncintiswano.
Abantu bakhona abadinga abantu abafuna ukwenza umncintiswano lo. Bangkhola about 3 months before i-competition yakhona, ngibaxasa khona ukulungiselela khona. Kwakungekho lula ukwenza into le, kwakunzima sibili ngoba into yakhona ufunakala izimali, kufunakala ukuthi ube labantu abakuncedisayo. Kodwa ngaphambi kokuqhubeka phambili ngabambezela lami, ngafana lami ngiphumelela ukuthi ngikwanise ukuthi ngihambe eCalifornia lapho kwakulo mncintiswano wakhona. Kwakuwumncintiswano wakulamankazana angu-8. Basesikhathikoti lapho abesibuza khona imibuzo. Mina bambuza umbuzo wokuthi nxa kukhona ongafuni ukukutshintsha ngeZimbabwe ikuyini. Nangaphendula ngisithi nxa kukhona engafuni ukukutshintsha ngeZimbabwe ngingaqalisa ngengqondo zabantu baseZimbabwe ukuthi sifike endaweni lapha esikwaziyo ukuthi asisobantu nje hamba drama challenges, kodwa singabantu aba more creative, abantu abangakwanisa ukutshintsha indlela esiphila ngayo eZimbabwe.
Ubona ngani yiwo umbuzo owakwenza wanqoba?
Ngoba nxa sikhanyela izigqoko, bakhona abanye abelezigqoko ezinhle kakhulu kedlule zami, bakhona amankazana abahle kedlula mina, abanye lokhu ababekufake khona i-makeup yabo, inywele zabo, mina inyele zami zifithane, ngayingela weave. I-makeup yami ngangiyenze nje lami ngokuphangisa sengisele ukuthi lami ngithi ngacela omunye angcedise nge-makeup ngoba mina i-makeup angikwanisi ukuziyenza.
Uvele wena uhlala ngaphi lapha e-America njalo ubuye njani nini?
Mina lapha ngihlala Washington State. Ngabuye lapha ngo-2013 ngesikolo. Ngifunda khona lapha esikoleni esithi Green River College esikhona lapha eWashington State. Ngifunda i-business economics. Njalo ngizabe nge-major in finance.
Ubuya ngapha eMelika uvela eZimbabwe. Kunzima okunganani ukuthi uwejwayele ukuhlala lapha eMelika lomqando lokuya esikolo, ingxenye lokuya le emsebenzini?
Iqiniso engathi mina ngabe ngaba la zingingakabuyi lapha yikuthi ngabe ngazuza umuntu ongitshelayo ukuthi impilo yalapha ithiyene kakhulu le mpilo yekhaya. Mina ngathi ngibuya lapha ngangicabangela ukuthi ngizabe ngizuza umakhelwane. Bathi sabona makhelwane ekuseni, tshonile mama lithele njani. Abantu ngapha ngabantu ababhizi kakhulu. Omnye lo munye uvuka esenzinto yakhe ehamba. Omnye lo munye uvuka esenzinto yakhe ehamba. Uza kuthi abantu abasakuthandi. Kanti hayi, abantu laba gijimise zabo. Omnye lo munye ule zakhe la yazigijimisayo. Eyinye futhi into engathi ngifika la sengangayijwela ngayikudla kwalapha. Ukudla kwalapha kuthiyene lokudla kwasekhaya. Ngangizidele la malusami endlini. Ngizithekela la matemba ami ngikhaya. Ngathi ngifika lapha ngangaboni noma itembe eliyi-1. Khona lona ulusu. Ngithi nxa sengilecabangile ngikulesinye isitolo lapha abathengisa khona izitolo zama-China. Kodwa kuthi lwabo lapha luthiyene lolusu lwasekhaya.
Ekubhataleleni indleko yezifundo, wabuya nge-scholarship kumbe uyazibhatalela?
Ngathi ngibuya lapha ngancediswa ngomama mdala wami engihlala labo, bangcedisa ukuthi ngibuye lapha ngizofunda.
Wachiya abazali ekhaya?
Ngachiya abazali bekhaya. Ngizalwa lo sisi oyedwa othiwa ngubathile Mpofu. Laye ngamthiya ekhaya khona le laye beqedise zakhe izifundo, labazali bami ngabathiya khona ekhaya.
Abazali bona bakhangelela ukuthi ungabe uyabathumela la uyisheleni?
Nxa ngabe ngikwanisile lami, kodwa okuhle ukuthi ubaba laye uyasebenza. Kodwa kumnandi kakhulu nxa ngingakwanisa ukuthi lami ngikwanisa ukuthi ngibathumele. Yinto engiyikhangelela khona ukuthi lami nxa ngiyaqeda isikolo lami ngikwanisa ukuthi ngisebenze, ngikwanisa ukuthi lami ngiyenze khona lokho abazali bami abangenzela khona ngikhule. Abazali bami sebafaka imali eningi kakhulu. Lami ngifisa ukuthi nxa lami sengikhulile ngizuze lami umsebenzi wami omuhle, ngikwanisa ukuthi lami ngikwanisa ukuthi ngibathumezele labo imali, labezwe ukuthaba ukuthi hayi sesafundisa sesaqeda mntwana sesebenza.
Lo nkosazana Andile Mpofu uMisa Zimbabwe USA yaqhubeka lengxoxo ngeviki ezayo. Okwamanje uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Mzila Ndlovu owayeyisiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga Gandhi.
Sizwa kuthiwa ungomunye walabo abathi lifuna ukusungula ibandla elitsha.
Kahle ngiqondise lumcabango othi kuthiwa sifuna ukusungula ibandla elitsha. Uhlelo lwethu lubalulekile babagandi ngokuthi sithe mase sihlukane lo mdisa lo uProfessor Welshman Ncube. Savumelana thina njengabantu abaphatheka kulolu daba ukuthi sikhethe phakathi kwento ezithize. Into esicabangayo ezinye zinto esicabanga esingazenza ngoba sizibona siselamandla okuphathisa kwezombangazo welizwe leli. Akhangela ukuthi kambe singasebenzelana labanye yini ababandla la aphikisayo. Siyakucabanga lokhu asakuphuthi. Sakhangela ukuthi singajoyina abanye avele bekhona esibona ngazathi mhlawumbe aphikisana nokuze lohulumende lo. Esithathu ngokuthi sibumbe inhlanganiso yethu thina. Yikho nti ngasika fiki kulesi sibanga sokukhetha ukuthi senzeni phakathi kwalezi zinto but seduzane ukuthi sikhethe phakathi kwazele izinto ezintathu. Kanti kahle ngigxile kuleyi esithathwe ngiphayo ukuthi ma ukuthi siyakhetha ukuthi sibumbe inhlanganiso. Sithi thina phezu kodubo lolo olukhona elizweni leli olufana nombuso omubi oyezanu p f lo mgale nobusela obukhona elizweni lokubulala abantu okukhona, thina sizakwengezelela ngokujonga ikakhulu khonapha emathebeleland into ezenza abantu bemathebeleland baphathwe ingazathi kayisizobukhozi zelizwe leli. Into yokuqala engifuna ukuthi ngibeke sobala yikuthi thina njengoluntu kusukela e-Victoria Falls kuze kuyefika eThikwalakwana kufike ePlumtree uze uyefika eKwekwe ukuthi abantu balumango kasikazi sikuthathe njengabantu abalamasiko awo asegcekeni aziwayo ahlukileyo kulabanye. In other words, indaba ye-identity ne-protection yolimi lamalungelo ethu kulezo ndawo.
Manje pho nxa kuyukuthi kuyabunjwa inhlanganiso njengokutsho kwakho, likhangelele ukuthi kuqale nini njalo kunxuswe obani?
Into yokuqala engifuna ukuthi ngizazise abantu bakithi ukuthi khona kukugaba abantu abahamba besiphumela sengazake sabaqatsha ukuthi babe ngosomlomo bethu. Kusobala ukuthi kule nto abayisabayo sithina hhayi mayiyuyekelani ukwesaba. Lathi singabantu sifuna ukwenza esikufisayo.
Hayi, isikhathi iso singasavumi. Ungavalelisa abalaleni.
Ngiyabonga baba Gandhi ukuthi ungibhelele ithuba ukuthi ngichazise esingabakuhlosile ukwenza ngenhlanganiso le nxa ukuthi siyavumba. Kodwa sizamele ukuthi sikhethe ukuthi siyekele kumbe sihambe siyejoyina abanye. Kuba bengichaza nje ukuthi phakathi kwezinto ezintathu esingabe siyakhetha simele ukuthi sibe sivumelele sonke nalabo ezisebenza lapho.
Hayi, sibongile. Lo ke bekungumnumzana Moses Mzilandlovu ebesixoxa la ukuhlelo liphuma le ndaba lithona le ndaba. Igama lami nguChris Gande lilala.
Nangu uJoseph Njanji esethulela impumela yemidlalo yeGauteng Premier Soccer League edlalwe lamuhla.
Intshantsho zanyekenye kusigaba seCastle Premier Soccer League iqembu leChikenini litshayane lele wange umdlalo waze wafika emaphethelweni kungela qembeleni liseukulitshayela emambuleni emdlalweni obusenkundleni yeColliery namhla emini. Limpumela itsho ukuba kuza kuba nzima ukuba iqembu leChikenini livikele isicoco salo njengoba lizithola lihlezi kwindawo ye-9 lile miklomelo elitshumi lane ngemva kwemidlalo elitshumi. Iqembu leChikenini litshiwe ngemiklomelo elitshumi lambili liqembu elihlezi phezu kwengalane ele-Highlanders lona elidibana lalo ngempela viki yezayo. Emidlalweni yesigaba se-Southern Region Soccer League edlalwe namhla, iqembu leyamagagasi yilo eselikhokhela phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba iqembu leyindlovu yanyathela nge-1 namhla emini emdlalweni obusenkundleni yeChino Timba ese-Victoria Falls. Iqembu leyamagagasi lile miklomelo ngama-21 ukuthi ngemva kwaloku leqembu leBantu Rovers lile miklomelo ngama-27. Emdlalweni obusenkundleni eWhite City kobulawayo iqembu leBoso 90 libe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu leBulawayo Chiefs. Iqembu leBulawayo Chiefs liliqale ukuhlohla ngehlandla lakuqala elo mdlalo njalo lihlohlelwe nguRemington Masuku, wathi eleBoso lilinganise ngehlandla lesibili elo mdlalo njalo lihlohle umbekwa otshaywe nguThamsa Nqancube. Umanager weqembu leBulawayo Chiefs uFarah Isibanda uthi abafana bakhe bayilahle ngokungahlohli kaningi ngehlandla lakuqala ilo mdlalo lapho abakade bezibambe khona esidukwini.
First half ama-chances which we missed hayi bemaningi, and then sengikhangela futhi le ama-changes like ama-changes ethu ukuthi like abantu njengoba belimele, so ama-changes ukuthi every week we have to change someone, omunye abe se-recover, then i-combination yangkhona ibanjani azani banzima.
Iqembu leBulawayo Chiefs lile miklomelo elitshumi lathobamunomunye kodwa selidlale imidlalo eyithobamunembili kuphela ngoba like laphiwa isikhathi esokuba abadlali balo baphole ngemva kokuvelelwa ingozi yemoto besiyadlala eVictoria Falls. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Live Talk lamuhla sikhangela ukuvinjwa kwabantu ukuthi bathenge impahla egoqela ukudla kwamanye amazwe ngohulumende. Hayi ke kwanele okwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Salani ke ku Live Talk.